hayi mina njengokhalpani Phukeni
lommeli wabantu bakobulawayo edalela eParliament angiyalijabulela kakhulu ifu bungilalele kuma platforms ahlukeneyo nalapha kini ngicabanga ngengakhuluma esinye isikhathi ukuthi inkinga eseZimbabwe ingxabano yabakhona phakathi kukamongameli Jacob Chamisa babezwana laba bantu kusiya kwenza ikhuka 2017 basebenzisana basebehamba bamba ngo-2018 bafuthi baba bonke kwi-independence basebexabana bathe sebexabene hhayi kwaba ngenye into nje lapha elizweni so cabanga kuzoba yinto enhle abakhulumisane ababesive twitch aba baphikisane kodwa abangabi rough ekuphikisaneni kwabo so hhayi kuyabe kulinyathelo elihle esilibongayo njalo kakhulu
khona manje kuyancedani nxa sikhangela ukubana yena uhulumende webandla lezanu PF ukhanya engafaki abamabandla aphikisayo kweminye imbuthano kumbe imicimbi ebalisa izicoco zokuba liqhawe lesizwe manje khona kuncedani ukuthi ibandla amabandla aphikisayo aye khona le embuthanweni we-independence
bantu yazi msakazi ibandla lezanu PF ukuthi libandla lezikiwi libandla labantu nje abalobudlwanguzwangu manje thina kumele sibonise ubuntu singavumi ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu ngoba nangu wenza ubudlwangudlwangu lawe usumlungisela kumele sibonise ubuntu sizame ngazo zonke indlela ngoba ukuthi lakuba boycotta lakho akusebenzi yabona kukhona lapho kumele ukuthi sizame ngayo yonke indlela ukuthi le ngxabano siyifinyeze ibilokhu yehli sibancane kuze kufike lapho isikhathi sokuthi ekhethweni lana sizokwazi ukuthi sinqobe bese ilizwe liyaqhutshwa ngendlela kumele liqhutshwe ngakhona njalo ngayizwe sikhala kakhulu sizodabuka angicabangi ukuthi ibandla lezami leli lile kusasa hhayi angicabangi ngaphandle bangatshintsha izenzo zabo
khona kuyathembisa yini ukuthi singathi sekuzaba lokusebenzelana lokuzwana kwamabandla ezombusazwe nxa sikhangele isehlakalo zona leso
siphila ethembeni msakazi kodwa mina usize mbona kuzolenza ukuthi abafowethu laba bempumalanga lalaba abalandela ubaba uChamisa maybe bazake bazinuka amakhwapha ngoba uzakhuluma umama uKhupho bazama ukuthi akhulumisane lalaba abaphethe la ethu yasebenzisana labo close ethu ufuna ukukhalela abantwana bakithi la ngoba kulamsebenza emathetheleland yena le mncane ekhona kuthathwa abantu ilizwe lonke leli bezofakwa la abantwana bethu abalamsebenzi ngithi yokuklina bazothi bafuna abo 5 or level bathini la akulamuntu osebenzayo emathetheleland ngaphandle manje ngasowe emathetheleland abantwana bethu bafundiswa abantu abangazi ulimi lethu yonke le le mama uthi hayi ake ngehlala phansi ababusayo ake ngikhulume labo kwaba ngumsindo waba ngumthengisi waba ngumuntu omubi la kwangathi ngiwabulala uJesu kusasa kuzosisiza thina ukuthi babone ukuthi ukukhulumisana nomuntu obusayo yikuba forward thinking yikuba progressive hayi lokho abakwenzayo bona ukuthi bacabanga ukuthi bona yibo bodwa abahlakaniphileyo bona yibo bodwa abazizinto bakukhuluma nje lokho ngoba balohulumende obheke bona ukuthi laba ngenxa yokuthi bayi isizwe esinje yiwo kumele baphathe lapho abazi basivuse basivusela sezigabeni zethu.